Igciwana leziphepheli ebelitshengisela leli lifike emahofisini enhlanganiso emela iziphepheli emhlabeni jikelele e-United Nations High Commission for Refugees ePretoria bephethe amagwaliba abhalwe izikhalazo zabo. Akhona bebhalwe izikhalazo zabo zokufuna ukuphiwa incwadi zokuphephela, kanti kamanye abakhala ngokubotshwa mahlana amapholisa afuna imali yesumbathiso. Ubekhokhela abakade betshengisela laba umnumzana Olivia Kalenga uthi kunzima kakhulu kuningi labo thola incwadi zokuphephela emahofisini ogatsha lwendaba zasekhaya ngenxa yokwanda kwenkohlakalo.
Even those who go to appeal and whatever.
Kungaze ube uphethe liphi iphepha, nxa uthi uyengeza amalanga kufuneka imali
in order to get that.
Umnumzana Lee Chiyaku odabuka kwele Democratic Republic of Congo uthi batholiswe amagapha avuzayo ngamapholisa ababopha lanxa belazwe incwadi ngoba befuna amantshontsho. Unkosazana Dolly Mbuyi uthe uhlupho olukhulu yikuthi iningi labantwana beziphepheli lezi kabaye ezikolo njengoba kufuneka incwadi zokuphephela abangelazo. Langamazwi agcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe ebesikulokhu kutshengisela esingathandanga ukuvezwa igama sisithi iningi labo sebesesaba lokuyathatha incwadi zokuphephela ngoba besethuselwa ngokuthi bazabotshwa ngoba akulambi elizweni labo.
Kubuhlungu kakhulu lokhu ukuthi kanti kambe amalungelo oluntu awekho yini na eSouth Africa, njalo abasinaki. Uyahamba uthi uyahamba usedrobheni umele uhambe uphethe imali ukuthi ma ungabona amaphoyisa either amaphoyisa uyabalekela noma amaphoyisa engakubamba sekumele wena ubanikeze imali ibribe ukuthi bakudlulise ngoba bazakubopha.
Esephendula isiphepheli lezi isikhulume lisenhlanganiso UNHCR unkosikazi Laura Padoya uthembise ukuthi inhlanganiso yakhe izathinta lolugatsha lwendaba zasekhaya ukuze kulungiswe izikhalazo zeziphepheli lezi.
We take these concerns very very seriously. It's been a very peaceful protest here today.
Sikhathekisa kakhulu izikhalazo zeziphepheli lezi. Njalo ngiyathembisa ukuthi sizazihambisa kugatsha lwendaba zasekhaya.
But we hear that there are a number of obstacles which means that still people are experiencing delays and not receiving the protection that they need.
Ugatsha lwendaba zasekhaya belungakaphenduli isikhalazo lezi ngesikhathi sisiya emoyeni. Kodwa ke akukudala umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Swaledi etshele iPhalamende ukuthi zinengi iziphathamandla zalolu gatsha esezimiswe umsebenzi ngenxa yenkohlakalo, kanti ezinye zazo sezixotshiwe. Sekukaningi njalo evela emsakazweni esizwe ekhuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo ahlangana layo. Ngimele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.